isayini ngiyokutshengisa ukuthi umongameli wethu uqinile njalo ulamandla okugijima. Ungakhangela nxa abantu bejaha laphana begijima kule njongo one, umuntu anuyabe econcentrate-ile njalo kakhulu lokuthi kuloko kwenza ngezempilakahle. So ubaba utamisa laphana ubetshengisa abantu ukubana uzimisele ukuthatha leli lizwe liye phambili, and ngendlela ukuthi nxa ugijima anti kaloku bekwe umgango ukuthi amakhilomitha amangaki ugijima ngakho konke uyasebenza ngamandla wonke ukuba ufike uphuthe umganga wakho. Yikho ke ubaba utamisa etshengisa khona i-commitment ukudeliver i-change ukuthi ama-yardstick that we're putting ngephathi ukuthi ngomnyaka ongaka siyabe sesiyenze lokho, kutshengisela ukubana sizimisele ukuku-achieve. Yikho kule khilomitha yena leyo.
Abantu bazwe njani bembona egijima labo kumjaho lo?
Kusiqine sokungani i-demonstration ngikutshele mfowethu, ngoba abantu bathiye izimota bakhipha amasuti bagijima begqoke amasuti bejabule ukugijima nomongameli wabo, umongameli ozithobileyo ozehlisayo layo ogijima nabantu. Ubengela ngitho le-bod kade lotote liwaxosha, abantu bajabulile. And ngiyakutshela kusasa okusayo wonke umuntu eHarare uyavuke sengogijimayo ejobhe kusenda ngenxa yentuba into abayiphiwe ngobabuthamisa.
Siyazi ukugijima kungenye yendlela zokulondoloza impilakahle yomuntu. Kungaba kuyinto ayigqugquzelayo yini njalo le ukubana abantu ukuze begcinakale imizimba yabo ihlale iqinile kumele bakwazi ukugijima?
Ungakhangela ontanga abaningi abalingana lomongameli uTshamiso, imizimba yabo isizinkalakatha, abanye sebehlule ukuzigcina bagula kwabanzi, kodwa yena njengomuntu oziphethe kahle oqakathekisa impilakahle yikho egijimile ekhuthaza uZulu ukubana eZimbabwe esiyakiyo siza kukhuthaza imizamo eminingi yokuthi abantu bebe lempilakahle begcine imizimba yabo kahle. Yiyo eyingxenye kababa uTshamiso eyenzayo through i-department yethu ye-health. A party.